Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 Mbimbitho 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Tina njenge nhlanganiso one of ama pillars etu asihamba ngawo indaba ye solidarity iko umongameli advocate Nelson Tsamisa wepha renyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele unganani
uhulumende uthi usebo phe amapolice acha yemsekelo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla le Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Tsamisa namuhla. Tsamisa ukusolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuthi ba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaya lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe seyisfotshwa. Ugaja olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba lusaqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke ohambe loTsamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigate lokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loTsamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Tina njenge nhlanganiso one of ama pillars etu asihamba ngawo indaba ye solidarity iko umongameli advocate Nelson Tsamisa wepha renyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele unganani njalo ukubana sibonisana ukubana sincedisa njani njenge nhlanganiso njoba ilungelo lethu le Citizens Coalition for Change simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okomite njalo ngabele muva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe kubana ye kubu kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambini ngenxa yokuthi indaba yenguquko indaba enzima kodwa iqhakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono kube lamanzi ezimpompini kube lamagetsi kube lokudla ezibhedlela kube lemithi indaba esilwelayo so sikhangelele kubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababeliever indaba zeviolence le ndaba zokwethusela abantu so siyaphambili ngohlelo lwethu siyaphambili ukubana elizwe leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye uMadzibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazakala ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi ngabantu abathunywe eZanu-PF abagqoke ama-inform amapholisa bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yikho engasakwanisi even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esiswini langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imhlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manikaland eMtare esakhuva umongameli uza ku-addressa abantu ngo-11 AM sikhangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilayizwa kuma-community abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa injongo yokuthi kuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha ama citizen. Yes, sizwa ke kubani ZANU-PF ithi amabhasi engatholakali bacabanga ngathi sizathatha abantu kwamanye amacity thina sikhangelela ukubana amazupu kebe khona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenziswa ukuthwala abantu bezanu kodwa kungasenani sizabe semtare kusasa suka khona imigwaqo yonke iya emashingo lapha esa-adresa khona erijeko a yes iZANU-PF izama ukusimisa ukubana uhlelo ethi singaye phambili thina ngeza ke samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo okubana ngubani okufanele thungamele ilizwe lephambili so izanwa ngeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapholisi ukubana esimise kunhlelo zethu thina siyaya emaswingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande so siyakhokha izizakulwane zonke zemaswingo ukubana amaswingo ngesande siyaya
umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo uphinde waxoxa lengcithi ecunumbungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu kudlalwa ngengqondo kudlalwa langomcabango langempilo zabantu izanu yenza kanje baba zalokho okwabomawo wasechina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi ngakho umsekeli kamnumzana uchamisa lo odingileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uchamisa sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapholisa lawo kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile lokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapholisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bekekwazi ngakho engakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa ukubulala lokuhlukumeza abantu
alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapholisa kumele ethe sesigwebo bani ngokubona kwakho
kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapholisa azakuya lasekoti kumbe azagwejwa njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapholisa la ayofika ekhotho ayefika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumbe agwetshwe nayitholakale becala engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu kudlalwa ngamehlo abantu ngoba sebekufezile lakho obekwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngomuntu oyedwa
bakhona abanye ikakhulu abeZANU-PF bathi ukubotshwa kwamapholisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe awuvumelani labo nezi
ngumdlalo baba bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MDC lawana
umnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization. INATO ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China abezindaba abe Reuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa ele China lingangenela empinile uBiden ubikwa ejele u Xi Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitsheziso zenotho nxa inganika ele Russia izikhali. Ele Russia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni awe Ukraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi ele Russia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikaZulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele Ukraine le Russia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Sipho Nkulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asengamanye abeNATO bakhona amabutho azovivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia. Kodwa siyabona into abeAmerika bayifuna ingenele. Impilo idividile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impilo yomhlaba. Iveli sisithinta kathesi. Loba isithinta indirect ngama prices into ezifana nalezo kodwa izasithinta igcine sisithinta sibili uChina direct umuntu wonke omhlabeni.
Kulabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange bemnandi njengoba sisazi sonke kayizange bemnandi. Bona labo abantwana abebefunde eUkraine abawonengi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijene, abanye balamane, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazagqitha ngaphi izifundo zabo lezi. Kutsho ukuthi nxa sebeza kuyabona indawo sokumele bayeqala phansi. Beqala ikhosi abanye abasebeqedile. Njalo abanye izimali siyakwazi ukuthi ukuthiwa abanye bebehamba ama scholarship, abanye bafunda ngokungcono izikolo fisi bezikhanya zitholakala khona le Ukraine. So phonxa sebesuka sebesiya kwezindawo ama institutions amanye azabathatha na sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokho ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi yabathinta wonke umuntu. And sibe sesicabangela abazali babo laba bantwana ukuthi nxa sebephuma endaweni ezinjiyana isikhathi abasebesiqedela phana imali abebeyifakela phana nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months utaqede sokuphelela emoyeni kunje kuba buhlungu njani. Kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuzakwenziwa njani ukuthi itholakale indlela eyaphambi.
Umnumzana Sipho Nkulube ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, abamabandla ezombusazwe abeZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Yona iqale mhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho guquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu. Nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZanu PF uchasisa ngomunakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho ngoba ungakhangela kanti siRussia isitshengisa amandlayo ukuthi lamandla anganani. Ngiyakuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje ukukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa eRussia. Kodwa ke iChina nxa ingangenela ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesisindo. Maye America nxa iwodwa lamaye amazwe la iChina ingangenela kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence yeNATO ukuthi iWarsaw Pact leyana iyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension yeNATO ikakhulu ku-territory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke iRussia. IRussia izama ukubalekela khona ukuthi ibe le iqinisiba lezitha eceleni eceleni kwabo ku backyard yabo. So ba kuyabahlupa korokwana yiko ukwenza iRussia ilwe. So impilei hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla eleLabor Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
European Union igayime ukwenza ukuthi kona ngobaba ungazani bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi kunoko yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo ikabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abaphambanisela khona bona bekele ukungenela sibona ukuthi impileyo ingaphangisa nje ukuphola ingaphangisa nje ukuphela iAmerica iyujikelele nje ingakela ungenela lenato
lalezo zijeziso ezabekelwa eleRussia ngamanye amazwe agoqela kumanyano weEuropean Union. Unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil tiyenze ukuyimporta ibona i-oil yabo njengeRussia ingathiwa khona isingendle kuma-under ama-sanctions abamaphiweyo ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yabo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil umthengo we-oil uzakhwela impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanction ngapha.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela eleUkraine phansi kweUnited Nations General Assembly esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kuleUkraine ngeleRussia. EleZimbabwe, China leSouth Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho. Kuthi eleEritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye leRussia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayonale inyanga owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe uProfessor Emon Murwira watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabeRussia leUkraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane leRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho noma by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuthe unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
Amabomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi negasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando kanye lamandla kagetsi. Sokudilizwe amabhasi athwala abantu, izimota, ngisho lama-ambulance. Le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku. Konke lokhu akusiyompahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho. Zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza, lalapho okuhlala khona izimuli. uqhubeke etsho uBlinken. Ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu, okugoqela abantwana, kulimale njalo amakhulu lamakhulu. Isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka. Ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi eleRussia lihlasela abantu makhaza ngabomo na, uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini yikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona, baqothula imbokodo lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo ye-Russia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu, ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina, kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo, agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, njalo lazise izimuli zamasosha athunyelwe kwele-Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele-Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho. Sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Ichi waza Friday my darling, waza Friday seven to pogine, waza Friday my sweetie.
Kule viki uhlelo waza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Carol Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afrofusion ewobulawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo Ezra Jesus Sibanda owe Studio 7.
Cha uzivisa Carol kwezemculo ngoba ethi leli gama limenza azizwe elamandla ocula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngoqala labana nami abamantombazana abangu 3 lo mna wami ongumfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya eKezi komalaba. Primary ngafunda Konhlupho, Enhlupho Primary eMathibeleland South. Isecondary ngafunda eGohole High School.
Niya utanda, nina ontula, oza zitu
uTatawo elandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla wahle wathola abamxhasayo basebenza laye wangena estudio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi You Are My Reason. I-music engiculayo i-try Afrofusion. Ngisebenze lama-artists amalutshwane Johannesburg labanye lapha koBulawayo. Ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngama-single.
Yabane uCaroline wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu wangenza ngathanda imusic nguBeata Mangethe. Noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Ikhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi mangingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Matawu phosela izwi kubalaleli ungakahambi.
Mina ngiyathanda ukubonga abantu support abangipha yona ku music yami. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngibe lami ngumculi omkhulu wakoBulawayo. Ingoma zami zitholakala ku YouTube channel yami ebhalwe Carol Sibanda, ku Facebook ngu Carol Sibanda, ku Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo ngu Carol Sibanda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday zomculi wakwaDuduzathunqa uCarol Sibanda obesihlakaza umculo wakhe weAfrofusion. Libe nempela sonto elithukela igama lami Ezra Jesus Sibanda.
Hlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela uhulumende uthi usebophe amapolisa abikwa HIMsekelo webandla le-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Godfrey Mgarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqoka ke lapha uhlelo lwethu.